lamtane aba obulawayo isinazele ukuthi kule zibhedlela ezenzakala ngenxa yomumo lo wekorona. Abantu imithetho le efakiweyo nguhulumende ukuthi labantu ezinhleni kuhambe abantu abangedluli 50 uzanakethi ama-gatherings abantu awakho. Sinibona amathethi amaningi abantu abaya emathethi wakhona unjalo, kodwa kusho ube sinalo olukhulu ukuthi ungangena edolobheni uyathola ukuthi ezitolo lapho abantu kule panel buying yenzakala iningi kakhulu. And kushoke ukuthi abantu baminyele ongokunzima izitolo zonke lapho kusawule mpupu abantu baminyene labantu bafuna igrosari abavumele ukungena phakathi osebelayini ephandle. So kumuma wakhona ama-iqhaaesabeka kuphina kusenza ukuthi abantu sibele impilo zabo futhi besengozini, okwenza abantu bakwenze lokho bekhaya sole phandle buying ngenxa umbiko osulethiwe nguhulumeni upresident ukuthi esithi yena abele lockdown kusukela ngemande for 21 days. Ngabona-ke sokusenza ukuthi abantu bagcwali khaala empeleni. So-ke abantu sibele hayi loko kugijima okuthile njalo abantu sebedanzeka futhi nalo mkhushane kukhanya ukhona abantu bengathi badelela abaningi sebenanze ukuthi ukhona. Kodwa-ke njalo abanye bawutheli ngenxa yendlala siyenzani. So kufanele siminyane sithenge ukudla ngoba omunye uzathi abanye bathi ngangcono sibulawe ngumkhuhlane wokuthi ngibulawe yindlala. So-ke lisho besilale ezimbabwe ukuthi i-shortage la isenza ibesengozini.
Manje nxa eseqalisile amalanga wona lawo ayi-21 kutsho ukuthi amabhanga lezitolo kuyaba kuvaliwe na?
Nxa sibala okhulunywe ngupresident uthi yena kulabanye abantu abazabe bekhona emsebenzini aba-essential abantu abezempilakahle sinazeke ukuthi abazabe bekhona emsebenzini, abantu abe-security bazabe bekhona emsebenzini, abantu bezitolo lezi ezithengisa ukudla kusala bazaba khona emsebenzini. Kodwa njalo ekhanya be-emphasize i-point yokuthi abantu bahambe bonke. So-ke aaqiniso angangibalalaphanaangibuzisisa kodwa bengibona ungathi amabhanga lawo nangengele ukuvula engayazanika abantu uhlupho olukhulu ngoba nganaze into leyo iphongezalakhe ezohulumente umemezele ebusuku abantu vele kusuya kuyithenda abantu abazilungiselelanga. So-ke ngibona ngathi amabhanga asulangahle azalwe abantu bangaba nohlupho olukhulu ngoba aaphathile njani. So angilekuqinzela amabhanga kodwa okuningi-ningi lokhu hayi kukhanya kulalokufaleyo sokuthi abantu abadlale kwenzima.
Manje ngokuzwa kwakho ebantwini lapha bathini ngamanyathelo wona lawo athethwe nguhulumende, bayamukela na?
Ye, ukhanya lo umuntu othe watshona ngenxa yalivalo ye-coronavirus kuvela ukuthi kokuthile ebantwini. Labantu abantu bayadelele ukuthi lomkhuhlane ukhona usukhona sibili kade suyananzela ukuthi abantu hayi sebesemukele kufanele kube namanyathelo athathwayo. Kodwa kolunye uhlupho olukhona ukuthi unganazela ezimbabwe kahle esantena zithi abanye abasebenzi abantwana bayazisebenza. So-ke abanye batho njalo manje 21 days nxa usangaya emsebenzini kakhulu abantu abasebenza kumaemamakhethi ngale. So luzananzela ukuthi khona kwabanye bayakwemukela abantu abasebenza aba-formal employee abanye bayakuzwisisa ukuthi hayi fanele zabantu zivikele alaba abasebenzayo kakhulu sibili abakwamakhezi laba kulokukhona nokuthile.